Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Kolamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 16 2021 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Udaba lwama-PCR test kulabo abafuna ukukhosa amabhoda kumele lukhangelisiswe. Khathesi siaprotsha i-festive season and imagine ukuthi imulela abantu abangu-5 izafuna malini ukwenza ama-COVID test bengakacabangi ngezinye indleko lokuthi kumele bethwale okunye uma besekhaya ngeke uhambulengisa izandla. Uzabona ukuthi kuzaba nzima njani kubantu abaningi kuhamba ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Abanye babadabuka eZimbabwe sebehlala kule Botswana bakhala ngentengo ephezulu abayihlawulayo ukuhlolwa kubana balegciwane le-COVID-19 na lobahatshi uma befuna ukuchapha imingcwele.
Indaba yokuthi bona bazofisa ukubambana lamanye amabandla wapha amabandla ngoba i-MDC special emathebeleland abantu bayiphile intambo yokuthi izibophele for iminyaka engu-21 kuyini abakuphathela imathebeleland.
Ukuxokozela okusemabandleni ezombusazwe aphikisayo leZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023 kubikwa kulakho udala umonakali. Iningi labazali beZimbabwe kwele-South Africa sebethwele imibono ehlukeneyo ngenyathelo logatsha lwezemfundo lokuqinisa izifundo zocansi esikolweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo wengeze isikhathi sokusebenza kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 phansi kwezinga lesibili i-lockdown level 2 ngamanye njalo amaviki amabili. Umnangagwa ukhuthaze uzulu ubana aqhubeke izivikela ngazo zonke izikhathi ngendlela ezigoqela ukuqhelelana, ukugqoka ama-mask kanye lokugcoba ama-sanitizer. Umphathi Ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko uNkosiyazi Monica Mchangwa utshele intethelo zindaba kubana idale labaphathi Ntambo ele cabinethi linqume ukubana indawo ezithengisa utshwala lamabhawa sezingavulwa kodwa uthe kumele zivumele kuphela indlamanzi ezihlatshwe amajekiseni omabili ukuvikela lo mkhuhlane. Uthe njalo ulaka lwe-coronavirus solusehla ezikolo. Nanku inani labafundi abalayo lihleli suka phezu kwenkulungwane eyodwa 1267 ngeviki edluleyo laya kumakhulu aphezu kwathoba mnembili 815. Abogatsha lwezempilakahle babika ubana leZimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kodwa abangaba izigidi ezidlula kancane ezimbili babo 2.3 million yibo asebehlatshwe amajekiseni wonke womabili i-first le-second dose. Kunjalo nje, abanye babadabuka eZimbabwe bakhala ngentengo ephezulu abayihlawulayo ukuhlolwa kubana baligciwane le-COVID-19 loba hatshi uma befuna ukuchapha imingcele. Abaphila ngokuthenga libethengisa impahla yibo abazithola bebhekane lendleko eziphezulu lezi ngoba bechapha umngcele izikhathi eziningi. Intethelo zindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kweleBotswana.
Ngesikhathi amazwe amaningi angezansi kwezwekazi le-Afrika esekethisa iziqondiso zokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus, abanye bathi bakhathazekile kakhulu ngendleko ezidingakalayo uma bedinga ukuhlolwa ukuba balegciwane le-COVID-19 loba hatshi. Izihambi phakathi kwamazwe zikhayelelwe ukuthi zibe lempumela yokuhlolwa i-COVID-19 etshengisa ukuthi abalagciwane leli, kodwa akumelanga impumela yakhona ibe ndala okudlula amalanga amathathu. Lokhu kusho ukuthi abantu abafisa ukuchapha imincele kumele behlolwe kaningi-ningi. Ukuhlolwa COVID-19 kusetshenziswa uhlobo lwePCR test kubiza amapula ngamakhulu ayisishiyagalombili lengxenye i-850 pula kwele Botswana umuntu ngamunye kwele Zimbabwe inhlawulo yafika amadola emelika amachumi ayisithupha i-$60 lokhu sekushiye iningi lihlaba umkhulu umkhosi ngembadalo edingakalayo ukuthi umuntu ahlolwe i-COVID-19 abathi kwenza ukuhamba kudule okwamagama abanye abafana lomnumzana Michael Ndweni bathi abahlatshelwe umkhuhlane we-COVID-19 ngabe bavunyelwa ukuchapha incele kungadingakali okuningi
ama-traders athi futhi njalo ngawukhulumende uyabavulela ikakhulu abavaccinatewe kube lokhu sithi incentive ngesikhiwa ukuze ukuthi abantu abaningi bavaccinate kuzaba kuhle ukuthi uhulumende abe senza that incentive yokuthi ama-cross-border trader abasebevaccinated bacross imingcele bayithenga impahla bayithengisa impahla ngaphandle kwelizwe
abafana lomnumzana Rodwell Moyo bathi bachapha kaningi bengena eBotswana ngakho sesifikile isikhathi sokuthi uhulumende bamazwe mabili bakhulumisane phezu kokuvumela ukuthi abahlatshwe bengene kungadingakali okuningi
iningi alibone umvuzo okuba vaccinated or not vaccinated kuyafana nje ngoba nalaba abangahlatshwanga labahlatshwe bonke bazila kuyo i-PCA kangaliyani and the PCR ebona iyabe idura so la ma uvaccinate you lawo uyaphatha imali efana nomuntu ongavaccinatanga so i-benefit ekuhambeni ayikabonakali ukuthi ngawo uhulumende wakho ngobabili bakhulumisana ukuthi umuntu oselekhadi lokuthi sehlatshwe kwanela kwedle nje bemenze rapid test liyana engaduriyo unlike ukuthi bebeshaya i-PCR nale edurayo kufana nomuntu ongatestanga
Abahlatshwe iJackson kule Botswana bakhala ngokuthi abakakholisi izithelo zakhona ngoba belokhu bephathwa okufana labangayitholi umnumzana Mthabisi Dubena ohamba phakathi kwele Botswana leSouth Africa ngomunye wabo lomcabango omunye wokuthi sesifikile isikhathi ukuthi kwenziwe isinqumo phezu kokuba bahlatshiweyo uma bechapha incele
abantu abahlatshiweyo kumele baqale ukubona ama-benefits okuba vaccinated udaba lwama-PCR test kulabo abafuna ukucross amaborder kumele lukhangelisiswe khathesi siapproacha i-festive season and imagine ukuthi imuli elabantu abangu 5 izafuna malini ukwenza ama COVID test bengacabangi ngezinye indleko lokuthi kumele bethwale okunye uma besekhaya ngeke ukuhambule ngisizandla uzabona ukuthi kuzaba nzima njani kubantu abaningi ukuhamba ngesikhathi sekhefu leKhisimusi
ukudula kokuhlolwa i-COVID-19 kwabona imbiko ekakhulu eSouth Africa ukuthi abanye sebesebenzisa amaphepha okuzikhandela ukuze benelise ukuchapha imncele kusenjalo liqhubeka lisehla ngamandla enani labantu abatholakala bele COVID-19 kule Botswana sebesiba ngaphansi kwekhulu ngelanga kukanti ilizwe leli selifake isiqubu kuhlelo lokuhlaba ijackson ye-COVID-19 sekuhlatshwe abantu abadlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye i-256,000 asebethole amajekiseni womabili inombolo zitshengisa ukuthi ebantu abalikhulu abangamachumi amabili lasithupha i-26 sebetholile ijekiseni le ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana
ukuthokozela okusemabandleni ezombusazwe aphikisayo kwele Zimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka 2023 kubikwa kulakho ukudala umonakalo. Ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi ukwala kumanyana kwamabandla njenge-MTC Alliance, umthwakazi Republic Party lamanye efuna ukuzimela kukhetho lolu kungenza iZANU-PF inqobe ezabelweni zonke zelizwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Ibandla le-MTC Alliance esilithathelwe ibizo ngele-MTCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora lithi liyafisa ukusebenza lamanye amabandla ukwenzela ukuba kususwe eleZANU-PF embusweni kodwa lithi lethuswa lobandlululo lwamabandla anjenge-MRP ethi imele abantu abahlala eMatabeleland lenkabazwe kuphela. Umnumzana Felix Magalela Mafa uthi kuyamangalisa ukwenziwa libandla le-MRP elikhokhelwa ngumqondisi Moyo.
Abanye basetshenziswa izani ukudivide abantu besintwini bezenza amaqhawe amandebele.
Umava uthi akumelanga abantu bakhethwe ngomhlobo wabo.
Umambo lomzilikazi babe ngabantu baye. Yikho ke abazange babe ngabantu abahlala behlokozana njalo beqambula umhlambi ngomhlobo. Umzilikazi simithi ngesikhiwa i-national builder national unifier. Ikoge ngama 1960s konapho uNkomo labanye baqalisa njalo ukulandelela kunoko okwathiwa ngumzilikazi lalo Bhengula. Abazange badivide isizwe seZimbabwe zaba mbili zimbi zaba ntathu. Siyakwazi ukuthi abanye bathi amazwe mabili kule mephu kulo mngcele. Umngcele lo wabhalwa ngubani, wafakwa mbani, abantu wafakwa ngamakhiwa. Amakhiwa bakufaka umngcele lo besenzela ukuthi baye ngamaNdebele lamatshoni ukuthi ba-divided bafake umngcele. Bathe sebehlula amashona ngo-1890 kwenzakalana. Angithi baphinda beqa umngcele babe bazadiliza inkosi loBhengula. Yikho kungake wavuma okwenziwa ngamakhiwa omngcele usithi ngowamakhiwa, wona amakhiwa usithi awathandi. Yikho ke sibona ngani konke lokhu kuyize umzilikazi kazange ebandlulule abantu ngomhlobo. Yikho uzabona izibongo zethu ziqubene njalo lamasotsha kamzilikazi ayevela ngapha emashonalendi ayetrainwa khonaphana empopho ephumula ngamakhosi kamzilikazi. Yikho ke abantu bonke laba abahamba betshela abantu besithi bafuna ukuqumisa izwe ngoba abafuni omunye umhlobo yikubheda okuphindiweyo.
Uthi kumele kuguqulwe indlela okwenziwa ngayo ukhetho njalo bafisa ukusebenza lamanye amabandla.
IZimbabwe Electoral Commission ayibe independent, izimele mpo, hayi othi gumba abaqala abatshaya ifoni besizwa ukuthi umnanga kuthini. I-constitution yabapha amandla. Sifuna njalo ukuthi amabandla ayi opposition angabindani bodwa ngoba yikudlala lesikhathi. Thina be-MDC Alliance silindana lezanu PF ngoba yiyo lebhola makithi.
Kodwa umoyo uthi benza okuhambelana lokwenziwa ngababusa kungakabi lezaphu izanu PF lamanye amabandla.
Thina njengemthwakazi Republic Party sigijimisa i-agenda ehlukileyo eyokuphuma kwele Zimbabwe. Soke angikholi ukuthi thina singatsho ukuthi singamaqamqamu. Abangamaqamqamu yilabo abakhangelele kweze Zimbabwe politiki. Zimthwakazi lilizwe baba, lokho kumele kucace. Kukatengani zaphu lezanu before 1980 independence besilwa lulo Smith babezibizwa zaphu standing for Zimbabwe, zanu standing for Zimbabwe. Kambe angithi identity yakho yiyo evezayo ukuthi uyenzani. Soke we cannot disown our identity even singakaphuma eZimbabwe.
Uthi bafuna ukulwisana leZanu PF bebodwa emathebeleleni lenkabazwe ngoba iZanu PF leMDC Alliance zimbilazo entabanye.
Indaba yama-reform kathule ngayo ubaba Magalela, indaba yokuthi bona bazofisa ukubambana lamanye amabandla, wapha amabandla ngoba iMDC special emathebeleleni abantu bayiphile intambo yokuthi izibophele for iminyaka engu-21 kuyini abakuphathela emathebeleleni.
Lo mabandla amaningi eZimbabwe akhangelelwe ukuba azangena kukhetho oluzayo. Abacubungula ezombusazwe bathi lokhu kuza kwenza ukuba ibandla leZanu PF linqobe kukhetho lolu njengenhlala yenza. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoKeith Dube.
Ulayito lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhanyela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Kanyele kwezivela kwamanye amazwe namafitha. Unobhala obona ngezobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba, u-US Secretary of State Antony Blinken, ubike ukubana uzabona ukubana uzaba lesikhathi sokukhulumisana leziphathamandla zakwe-France ngodaba lokuvuselela ukwethembana phakathi kwamazwe amabili ngemva kokuxabana kwawo kwisivumelwano sezomvikela ese-Indo-Pacific. UBlinken usesigodlweni se-France, sikhuluma kanje i-Paris, ukuya ngena umhlangano wezentuthuko yenotho owe-Organization for Economic Cooperation and Development. Osanda kukhethwa kuba inhloko kahulumende le Japan uMnumzana Fumio Kishida ukhulumisane ecingweni wokuqala lomunye wakhe welemelika uMnumzana Joe Biden ngemva kokungena kwakhe esikhundleni lesi. UKishida uthi ilizwe lakhe lizinikele ukuqinisa ubudlelwane bamazwe amabili kanye lezikondiso zesivumelwano se-Japan US Alliance ukuzakhokelela ekuthuthukiseni umsebenzi wokuthengiselana emhlubulweni owe-Indo-Pacific. Abacubungula ingozi yokudubuka kwenkompi ethwala amafutha ezimoto esigabeni se-California khonapha eMelika. Lokhu kube phakathi kokuzama ukudinga imbangela yale ingozi edale umonakalo omkhulu ngokuchitheka okwenze amafutha lawa angamapatshi edlula inkulungwane ezintathu eze-crude oil athuthekele elwandle lwe-Pacific Ocean. Nayicabange nokubana ingabe linkompi ithuzwe umkhumbi. Isiqondiso sokuthi ababalisi labo bonke abasebenzela ezikoleni zasedolobheni eleNew York bamele bahlatshwe ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 siqale ukusebenza ngomvulo waleviki. Ngasikhathi sinye amakhulu lamakhulu abasebenzela ezikoleni ukugoqela ababalisi babonakale betshengisela phambi kwamahofisi abogatsha lwezemfundo eBrooklyn bekhonana ngokubanjwa ngamandla ukuthi bahlatshwe ijekiseni leyo. Iningi labazali bezimbabwe leSouth Africa bethule imibono etshiyeneyo ngenyathelo logatsha lwezemfundo lokuqinisa izifundo zocansi ezikolweni. Abanye besithi lokhu kuzakwenza iningi labantwana behluleke ukuziphatha, ikanti ke abanye besithi limfundo yiyo ezakwenza bazivikele. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Ngokutsho kogatsha lwezemfundo kulabantwana besikolo abedlula izinkulungwane ezingamashumi amathathu 36,000 abazithwalileyo enyangeni zakuqala ezintathu zomnyaka. Lolu gatsha luthi ngenxa lesi sizathu seluqinisa imfundo yezocansi ezikolo. Kodwa ke baningi abazali abangafuni ukuzwa lokho. Abanye bathi ukuthanda ezocansi kweningi labantwana kubangelwe imfundiso yezocansi besasebancane. Abanye bathi kubangelwe ngurhulumente ofanayo ngokubapha amalungelo edlulise amalawulo kugoqela nokubophisa abazali nxa bebatshayela ukuganga. Bakhona njalo bathi le imfundo egoqela ukuzivikela emkhuhlaneni yocansi kanye lokwenqabela ukuzithwala iza kwenza abantwana bakhangeke ekwenzeni ezocansi. Kodwa kwisikhulume sogatsha lwezemfundo uMnumzana Elijah Mhlanga uthi ayikho enye indlela yokuvikela abantwana ngaphandle kokubapha ulwazi.
If you say we must not do it, what should come into its place? Because we believe
kusizani ukuthi singabafundisi impilo zabo zisonakala.
To protect children against these types of offenses.
Owesifazane weZimbabwe uNkosazana Sakhile Nyoni uthi udaba lokufundisa abantwana ngezocansi lufuna kubanjwa ngendlela ehlakaniphileyo kakhulu.
Ayi, abantwana bangafunda lezi zinto vele sokungani baphiwe igunya lokuthi abaqhubeke bewenze. Nxa bengafundiswa njalo bagcina besenza izinto ezingafanelanga because bengazi ukuthi kufanele bazivikele njani. So I'm in between. I don't know where exactly I stand on this issue.
Kodwa uNkosazana Siphiwe Moyo yena uthi kufanele bafundiswe ngoba ngaze bekelwe bazalwenza kuphela ucansi.
Awungeke umkhuzi, awungeke umyekelise into nxa engavela ayithesti ucansi leyo. Hayi, ukuthi umstopheli kastopheli. So mna ngibona kuyisolution ukuthi bafundiswe, benze bekwazi njalo bebelokuzivikela ebumitheni lasemkhuhlaneni.
Nkosazana Pauline Nkomo uthi yena ulisekela ngokugcweleyo inyathelo logatsha lwezemfundo kwele South Africa.
Abantwana abaningi bazithwala besesebancane, abafana bayamithisa besesebancane bengakabikwazi ukuzimela. So mbona ngani uma bengafundiswa ezikolweni besachathula besesebancane ngaleyo ndlela kungabasiza abaningi kakhulu ukuthi babone ubungozi lobuhle bokuzigcina ukuthi abantwana bathole imtshado ngesikhathi esesifanele.
Le into egcizelelwa nkosikazi Corence Mukhosi Ncube yena othi ukubekela besemnyameni ngendaba zocansi akusizi lutho.
Kuzabenza futhi babe lolwazi ekuthini mangabe udlala kanje lo mntwana ongumfana kugcina kusenzeka into ethile u 1 2 3 bese kugcina ke usukhulelwe umfana uyaqhubeka ngezifundo umntwana oyintombazana akakwazi ukuqhubekela phambili ngezifundo ekubeni akubi fair ekakhulu ebantwaneni abangamantombazana ngakho sicela bafundise bonke labafana
labo ke abaphikisana lalenyathelo kakhulu abezenkolo Ngalokhulumende kufanele nanzelele ukuthi selokhu angenela empilweni zabantwana baqhubeka besanda abantwana ababa ngamahlongandlebe ngoba sebephiwe amalungelo enqabela ukulawulwa ngabazali. Melesuru 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso kumalo.
Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa zikhuthazwa ukubana zingalahli amasiko azo sezikhangwa ngawezinye izizwe. Uthuso Khumalo usipha lolu daba njalo eseJohannesburg kwele South Africa.
Wenu wawenu uhlangano wanyamalala wavumbuluka kwesikasigcawu kwelasekoloni izulu elidume ezansi baba lomhedehede abezizwe batshintshana izambuzi bethi ubukhosi bukamzilikazi washabalala ngonyakana kwama.
Le yimbongi unkosini Juma ehaya inkosi umzilikazi.
Unkosi mamandebele bungumafavuke njengedabane.
Le bekuyimbama le emuva njengoba izitemo lezi lezibongo bekuyizo impande zesizwe umuntu wonke eziqatha ngezibongo zakhe lolimi lwakhe. Imbongi Unkosini Juma uthi isizwe isizwe ngamasiko aso.
Siyananzelela ukuthi ezinye izizwe noma zikhona lapha siyananzelela amaNdiya amaJuda bayawagcina amasiko abo noma behlangahlangene bephakathi kwabanye abantu kodwa kwakube bakulahle. Thina nathi siyisizwe sikamthwakazi kubalulekile ukuthi ma sesifika endaweni abantu basibone bazi ukuthi lesi yisizwe sikamashobana lesi.
Ukoma kwesimo sempilo eZimbabwe kubangele ukuthi iningi liflathele amakhaya alo bezodinga amadlelo alihlaza emazweni. Le yinto esiyenze ikakhulu intsha ilahlekelwe indlela yenhlonipho ulimi kanye lamasiko abakhule bewalandela. Sekuyivama ukubona iningi seliziphilisa njengezizalwane zemihlobo etshiyeneyo kwele South Africa. Le yinto esifazane weZimbabwe unkosikazi Corence Mukhosi Ncube athi isibhidlize impilo yabaningi abasakhulayo ikakhulu amantombazana.
Thina sakhula sazi ukuthi utshwala buphuzwa ngumuntu ongubaba ekhaya kodwa bona sebengena nasemabhawa. Sakhula sazi ukuthi ukubhema akuso umntwana oyintombazana omela bheme kwakubhema obaba kodwa namhlanje sekubhema bona abantwana abangamankazana engicabanga ukuthi yinto ababathathele phezulu befika emzini akuyona into enhle.
Omunye njalo weZimbabwe othanda amasiko umnumzana Mlungisi Nyabalala uthi inyathelo lakuqala lokuqakathekisa amasiko eZimbabwe yokubuyisela ama kosi omdabo.
Inkosi umsebenzi wawo omkhulu wokuhlanganisa isizwe sayo lokuhlonipha amagugu esizwe sayo. Inkosi yonke eyenziwayo ngumkhosi wencwala kuze imkhosi yokushwama kuze umkhosi wamantombazana kubezigqatsha ngobuntombi babo kuze inkosi yizilakhe ma ekhulumile isizwe siyabuthanda.
Kodwa kabanye bathi kunzima ukuthi beseSouth Africa baphile ngamasiko esiNdebele isiKhalanga isiNambia namanye awangaphandle ngoba lokhu kungenza bengemukeleki kwele South Africa. Labo abaseSouth Africa ngokungekho emthethweni bathi kuyabasiza kakhulu ukulandela amasiko ezizalwane zakuleli ngoba kwenza bengabonakali ukuthi ngabantu bokuza. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Yezemidlalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors seliseGhana sikhuluma nje lapho eselilungiselela ukudibana leqembu elimela lelo lizwe ngomgqibelo kumkankaso wokudinga amaqembu azakuyadlala kumncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba e-World Cup ozaqhutshelwa kwele Qatar ngomnyaka ozayo. Kubika uJoseph Njanji.
Imibiko ephuma elizweni laseGhana ithi iningi labadlali beqembu lama-Warriors sebefikile khonale ngaphandle kwabadlali abathi uTeenage Radebe odlala eMelika kanye loBrandon Calloway odlala eNgilandi bona abangavunyelwanga ukugada indizamchina besuka emazweni abadlala kuwo ngoba kukhona okumele bakulungisise encwadini okumele baziphathe. Kusenjalo umqeqeshi weqembu leZimbabwe uNomen Mabheza uthena uzahlala phansi labadlali ukuze babe lethuba lokuba batsho ukuba bona bafisa ukudlala njani. Intatheli zindaba ezemidlalo uNation Kokwerra uthi lokhu yisibonelo sokuba umqeqeshi kabazi abadlali bakhe.
Nxa umqeqeshi ezakhetha abadlali umele khethe abadlali abaziyo lokuthi badlala njani lokuthi badlala ngaphi. Nxa bezazicambela lapho abadlala khona kuthingisethi mhlawumbe umqeqeshi kabazi laba badlali uphonge ukukhetha sokuzaziba le mbuzo kanti ubakhethele ngobani ubezakhetha njani abantu angabaziyo ukuthi badlala ngaphi njalo badlala njani.
UMabheza uthethe isikhundla ebesiphethwe ngumqeqeshi oyisizalwane selizwe lesi Croatia uDrago Lukarusic njalo abanye abadlali uzabe eqala ukusebenza labo. ULukarusic uthi iqembu leZimbabwe lisemsileni wengalani yesibaya sika Group G lomklomelo owodwa ngemva kwemidlalo emibili lapho elibe ngutshiki lobhanqa 0-0 lelo Bafana Bafana elaseSouth Africa kwakuqala kwathi kwesibili linqotshwe nge-1 kanyange lase-Ethiopia. Iqembu leZimbabwe lizadlala lele Ghana ngomgqibelo khona le Ghana mhla ziyithoba munomunye njalo amaqembu lawa azaphindana umphehlo ngolwesibili mhla zili-10 lambili njalo lowo mdlalo uzakuba kweleZimbabwe esikodlweni iHarare. Ngenyanga kaLwezi iqembu leZimbabwe lizavakatshela eleSouth Africa kuthi emdlalweni walo wokugcina wesibaya sika Group G lizemukela ele-Ethiopia. Amaqembu amele amazwe ezwekazi lase-Africa afakwe kuzibaya ezili-10 njalo lawo azaqeda imidlalo yezibaya ehlezi phezu kwengalane azaxegwa ukuze kutholakale amahlanu okuyiwo aza kuyamela izwekazi elizweni leQatar ngomnyaka ozayo. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqobe le-Ireland ngama-wicket amane emdlalweni wakuqala ohlobo le-One Day International oqhutshelwe esigodlweni iHarare ngolwesibili. Iqembu lezivakatshi lweliqale ukutshaya ibhola labutheli lamaranz angu-253 lilahlekelwe ngabadlali abayi-12 kwathele eZimbabwe seliphendula labutheli lamaranz angu-254 lilahlekelwe ngabadlali abayisithupha kuma-overs angu-43.5. Ukapteni weqembu leZimbabwe uMary Ann Musonda nguye okhethwe ukuba ngumdlali odlale kuhle kulabanye ngemva kokuba ethole amaranz alikhulu lantathu 103.
Winning the first game of any series would be a confidence boost.
Ukunqoba umdlalo wokuqala kuzasenza sizithembe vele njengabadlali loba kukhona okumele sikulungisise ekudlaleni kwethu. Kuzasenza sizithembe kodwa kumelanga kusenza sidelele ngoba kule midlalo emithathu esikhona sizayidlala okuthi ukuba sikangqube.
Umdlalo wesibili ukhangelelwe ukuba udlalwe ngolwesine mhla ziyisikhombisa futhi owesithathu uzakuba khona ngomgqibelo mhla ziyithoba munomunye kusithi owesine njalo ngoku ina uhlelo ukuba udlalwe ngomvulo mhla zili-11 kuyona le nyanga kaMfumfu. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo ngimjeze kunjanje.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele laku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abanye babadabuka eZimbabwe yasebehlala kwele Botswana bakhala ngentengo ephezulu abayihlawulayo ukuhlolwa ukubana balegciwane le-COVID-19 nalo bahatshi uma befuna ukuchapha mngcele. ukuxokozela usemabandleni zombusazwe aphikisa kwele Zimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka 2023 kubikwa kulakho ukudala umonakalo. Iningi labazali bezimbabwe leSouth Africa sebethule imibono etshiyeneyo nginyathelo logatsha lwezemfundo lokuqinisa izifundo zocansi ezikolweni. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo Praxitus Jeremiah. Ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu yilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.